sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 8 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukutshengisela ukwenziwe izalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni izolo kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na?
Kodwa ke bakhona abantu abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi.
Ibandla leNational People's Party lilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngempela sonto.
Ya la maqembu manje azoba amaqembu azabelwela isefa yezibhala azabelwela ukuthi abe khona kuligi. Kodwa ke akukho okumali sazakwenza, azakwedliwa iwina lapha nalaphana. Kodwa ke ayi bona babesana namathimu makhulu anjengabo-Dynamo Zakuyalindas nabo-Cape nabo-Platinum, kuzoba nzima kulawo maqembu.
Lamhla sihlaziya isimo senguqu kuhlandla le-Premier Soccer League eliqale ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi umongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana lele Zimbabwe na? Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe ngenhloso yokususa umongameli Zuma esikhundleni kulandela ukuxotsha akwenze abaphathintambo bakahulumende. Kube lokutshengisela ngokuthula elizweni leSouth Africa izolo okubangele ukuthi abanye baqathanise umumo wakhona loweZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Nicholas Mabhena.
Ibandla le-ANC selivele lakhipha umlayezo kumalunga abo abasendlini esishayamthetho ukuthi kakula muntu olilunga le-ANC okumele ahambisane lamabandla aphikisayo athi umongameli uZuma akaphumi. But labo abangani balezikhalazo ngomongameli uZuma bengamalunga we-ANC kumele basebenzise ingatsha ze-ANC ukuthi bakhulume lezo zinto. Siyananzelela ukuthi kube lo mhlangano we-National Working Committee, ikomiti elikhulu le-ANC bekhuluma ngodaba lolu ngemva kokuthi kukhitshwe lo wayekungqongqotshe wezezimali labanye ongqongqotshe. Ikomiti lele elikhulu le-ANC liphume lisithi lona liyasekela okwenzakeleyo ngokuthi umnumzana umongameli uZuma lo mnumzana uPravin Gordhan obephethe ezezimali ubudlelwano babo sebububi kakhulu buvele bungasekho ngolwasemzini abathi breakdown of the relationship, yikho bakusekela lokho. Kodwa ke abakutshilo nje basesabona ngaphambilini isekeli lakhe uZuma uRamaphosa unobhala jikelelo we-ANC uKwende Mantashe lo mcingingcebo we-ANC uZwelimkhize lapha abaphume khona besithi bona kabahambisana lokho okwenziwe khona ngumongameli ukukhipha labo ongqongqotshe. Bathe sebekukhuluma-ke ngemva komhlangano wabo omkhulu bathi bona hhayi bayaxolisa bonke ukuthi benze izinto ongamelani bazenze ukuthi baphikisane phakathi womphakathi.
Bakhona abafanisa okwenzakala eSouth Africa lokwenzakala eZimbabwe, ungathini wena ngakho?
Engikunanzelelayo kakhulu yikuthi abantu baseZimbabwe basekela kakhulu umongameli uZuma ngoba bathi lalokhu kwenzakala kade kusenzakala namuhla mbolokhu kuqhubeka okwenzakale izolo. Bathi bona yinto yamakhiwa, lento eyenziwa ngamakhiwa abafisa ukuthi bakhiphe umnumzana uZuma ngoba engumuntu omnyama. Esingakwazi esamsukunanzelele kodwa kunyongane kuyavela ukuthi umongameli uZuma usuka asekelwe ngabanye ngesizathu sokuthi bangamaNdebele babona umZulu engomuntu oyisihlobo samaNdebele engawubeka ngaleyo ndlela. Ukhanya nganosekelo lukhonabo, yikho esingani siyakubona. Kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi. Bathi bona nxa kungasaxwayisiswanga kuhle iSouth Africa ingasuka ibe njengelizwe laseZimbabwe nxa sikhangela ikakhulu lokho okuthiwa okwezenotho okuthi sothwayise ku-junk status sokutho ukuthi sokuyabanzima ukuthi ilizwe leSouth Africa liboleke izimali emazweni.
Alo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leNational People's Party likhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mujuru lithi selilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Lolu khetho olwenziwa izigaba zonke zelizwe aluphumelelanga kobulawayo kulandela udlakela olwaqhamukayo. Ukhetho lolu lwalungolokukhetha inkokheli emgqoka eyisithupha. Abakhethwayo babalisa umnumzana Sam Siphephankomo, owakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ongaphikiswanga kukhetho lolu. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leli umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Yona iCongress izenziwa nini njalo ngapi?
iCongress akukabekwa ilanga kodwa sikhalethi seseduze nje kuzokudlula inyanga ezimbili ukuthi ngaphi akukaphelelisiswa kuzadinisiswa kodwa sikhalethi kwakhona ingaba seHarare ingaba koBulawayo akukaudedi lokho.
Kuzahamba njani kulandela ukusuka ebandleni kukamnumzana Jealous Mawarire obe yisikhulumeli sikaNkosikazi Mjuru?
Abadala bebandla ukuthi bazakukhalisisa lokho manje sesukile sonke ukuthi sizomele kudinga omunye umuntu aphathe leyo msebenzi. Baningi kufikela abantu ephathini ebandleni ukuthi laba bantu abaningi abangaphatha leyo msebenzi. Yoke sikhalele ukuthi wenabo abafuna leyo msebenzi nabadala nabo bazahlala phansi bahleli bekhethi umuntu ozazakwenziwa uMawarire.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo, omunye wezikhulumeli zebandla leNational People's Party, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngiseGwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo, lani balaleli mthakazo omuhle.
Ye, kunjani eGwanda Mkandla? Sizwa kuthwali lamacimba amaningi kakhulu lonyaka.
Ekanini kunzima lapha, abantu behlabe vela inxa zonke zelizwe, inkalo zonke lezi zinje. Angithi khona babesigabeni kuphela, hathi abamaNdebeleni kuphela abantu bavela khona lekatshana. Nxani katshana nje ogatshana, uMtare, Mashingo, Bhuera, usiya khona le. Ngabona bakhona poza inxa zonke zelizwe sithi bebuya bezogola lawo macimbi ngobana abe maningi. Kodwa angithi lesikhathi esihamba asesiyela kancane kancane ephela. Kodwa hayi bona futhi sibebali zile bakhona njoba sitsho lana ugolo wakhona owuni hayi awuse igolo kwesikwazi
yikuphi lokho benza njani
uyabona ngomo la mahlabe zilala lelo indawo nendawo ilezinto zayo lendlela ezenziwa ngayo amacimbila nxa egolwa ngabanikazi bawo bayakwazi ukuthi bagola njani futhi bagola aphi akhona kwenziwa njani ukwenzela ukuthi kwelizayo babuye bavune futhi njengoba kuyimana yabo abayiphiwa kuvelinqane khola babana sebebuya lamahluka abanye bagamula isihlahla siwele phansi sithi ngawela phansi bagole konke nalokhu okuncinyane bade bashaya babhuqe bangajiyi lala amanye angithi icimbi lizalwa licimbi xa kugolwa kukhona okumele asale ayekelwe avunyelwe ukungena phansi wenzela ukuthi kuzalwa amavivanelana kuyokubekelwa amanye amacimbi kanti lakhonapho abanye ngabakwazi ukuthi icimbi likhanywa njani yiwona la macimba abatuyadisela abantu athi qale lokhu elamahlamvu esisini icimbi sibili eliqondileyo yileliyana eselikhulile othi nxa ulikhama kungazi kwaphuma amahlamvu laluhlaza kuphume ongathi ngamazi ngobana liyabe selivuthiwe selikhulile phela manje laba bapho bezobuya zonke lamawala njengomhlala yenza benza lezinto ezizilayela kwenza ukuthi la macimbi la acine enyamalala nkomo nxa laba ababamba imbeba bayakwazi ukuthi imbeba zibanjwa njani awusezisuke eplumtree emalalume uthi uyadinga imbeba kogudu awusoze ukwazi ukuthi zibanjwa njani yekela abanikazi benze into yabo wena usuke uthola sowulungisiwe ngoba uyabe uthi ubahanisa nekusasa labo kuqondanela lokhu okuyabe kusenziwa
kula mithetho yini baba umkandla umhlawumbe amadale esintu angajezisa abagamulizi sahla lapha
inkomo lomthakazi omuhle akula sigaba esingelamthetho okumele ilandelwe lanxa ingalotshwa ngaphansi abahlali bendawo ngendawo bayakwazi ukumele kwenzakale kodwa ngenxa sekubuya laba bantu bavela le okunye amasiko aleyo ndawo abawazi le mithetho yakhona vele kabayilandeli lolimi lo olukhulunywa vele kabalwazi kanti futhi ilizwe leli vele sekuyilizwe labonzwathi indlala abantu bangalamba bayakhoxa nemithetho lamasiko lalokhu kumele bakwenze ngakho mbone ngathi imithetho lanxa ikona kayisebenzi ngoba laba abantu babuya ngamabhasi langani bahle bafike bangene ehlathini bazidingele amacimbi labo bengabuzanga lokuthi kanti lapha lesi sigaba singabe singaphansi kabantu badinga usobhu umlisa kumbe induna angithi abanye abantu sebazinika amandla okuthi bazishayela bona umthetho benza umathanda nje imithetho lanxa ikhona inanzwa ngubani kuyafana nelizwe lakhona wonke umuntu nje wenze usekhanda lakhe
ekuthengiseni lapha igogogo libiza malini
igogogo balibalisa ukuthi lingaba kubo $25 amadola amashumi amabili lanhlanu kanti njalo sizokuthi abanye hhayi laba sebewagolile bawafusa balako ukubana batshintshise ngabothukela impuphu izigqoko lokunye ikakhulu njengoba imali phela kuleli lizwe ivelisiyilihlo lentwala ayisabona isibhono sonwabo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umkandla siyabonga kakhulu
hayi lami ngibongile lami mahlabe zulu lokulalela kwenu ngiyakudumisa
lobe kungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla isakhamuzi seGwanda ekuhlelo lwethu lwezemaphandleni asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
hayi siyabonga ntungameli lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuqala ngokwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga. Kunjani sokho?
Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi udaba lwecurriculum lolu esizwa ama-teacher amaningi ekhala ngalo luhamba njani? Kuyini kahle kahle okwenzakalayo? Ungasitshela nje ngamafeatures.
Uminista wezemfundo uvumile ukuthi kube le-curriculum entsha efakwa ezikolo, kodwa-ke okusuka kuphambanisi kakhulu ukuthi le i-curriculum le akuzange kwaba la malungiselelo ayeneleyo ukuthi-ke ibisiqala owakhathesi. Esikubona kusenzakala lapha ukuthi-ke uphonge wavuma nje ukuthi ayi-curriculum iyaqalisa, kodwa-ke akulamabhuku akhangisele ukuthi-ke asetshenziswe kwezifundo lezo ezinto ezikhona ezinjengabo zabo-mark display, eze-heritage studies nokunye nje kunjalo. Konke lokhu nje akulamabhuku angikhona. Kukanti okwesibili njalo nje ababalisi azange balungiselele ukuthi baqalise uhlelo lwe-curriculum entsha, ngoba akuzange kube lo mzamo obafundisayo ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo kuzakwenzakala njani. Okwesithathu, siyananzelela futhi ukuthi i-curriculum le inezinto eziningi kakhulu. Ngizathela ukuthi abantwana ikakhulu kuma-primary schools baqalisa ukufunda ngowa-7 baze bayithetha ngo-3-4, okuyinto enzima kakhulu. Siyakwazi thina njengabo sezemfundo ukuthi-ke umntwana ulesikhathi akhangelele ukuthi alalele ngaso, alalele esize esikubiza ngokuthi i-concentration span. Njalo nje siyananzelela ukuthi-ke endaweni eziningi ikakhulu emadolobheni kunzima ukuthi i-curriculum le ikwenzakale ngendlela yakhona, ngoba siyakwazi ukuthi izikole ziyasilela. Abakhona abantwana abangene ekuseni bathethe ngo-12, abanye bakumele bangene futhi khonapho bayithayisa mhlawumbe ngo-5. Ikanti i-curriculum iyabe ifuna ukuthi-ke umuntu arangene ekuseni azayithayisa ntambama. Konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu.
Manje kuyini okwezayenzakala? Kukhona yini elikwenzayo lina njengenhlanganiso?
Ye, thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sibhalele ephalamende, sibhala i-petition, sibacela ukuthi hhayi banembijana ukuthi bafake uhlelo lwe-new curriculum, kukhulunyiswane kulungiselele, ngoba eqinisweni elihle ezikolo lelitheni elithelileyo akuzange kube lokufunda okuqondileyo bekudalwa nje, abantu bengakwazi ukuthi kumele benzeni njalo kwenzakale njani.
Kahle kahle kuyini okungaphambaniseka ngohlelo lolu olutsha, i-curriculum yona le entsha, nxa sikhangela ukubana ngokuya kwesikhathi kungaba lo mehluko?
Ye, okuphambaniseka kakhulu ukuthi-ke siyakunanzelela ukuthi-ke vele amabhuku yiwo angikhoyo. Njalo nje-ke nxa kukuthi kungela amabhuku abantwana laba okuthi ukuthi kakula kufunda, njalo ababalisi kabakwazi ukuthi kumele bafundiseni benzele ama-syllabus kawakho konke lenje into eziphathane nokuthi kufundise njani kazikho. So ngokuya kwesikhathi siyananzela ukuthi-ke iminyaka kuzazithele abantwana bengafundi, asazi ukuthi emsebenzini lapho bazabhala njani njalo bebhalane.
Hhayi, bezwakala esikhathi fo singasavumi. Ungavalelisa abalalela.
Hhayi, kule ngile sale kuse balalela.
Hhayi, lathi sifoni. Lo-ke ngumnumzana Vusa Umuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Bale balaleli, i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokutshengisela okuxoxwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana. Sixoxa lomunye wabesifazana abaxoxe lokhu kutshengisela. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright, igama lami uThandiwe Ngwenya, ngingudirector we-Women Politicians Incubator Zimbabwe, iseHarare.
Nxa selitshengisile, libona ingani kuza kuba lenguquko yini elizweni?
Ye, sibona ingani mase sitshengisele umahluko uzaba khona, ngoba lolu luhlelo lwabomama ngithi ukuthi kungabi lokubandlululana lokukhethana in terms of okwenzakalayo nje. So sibone nganomama sonke sizakwenza kube ngowethu umlando ukuthi omnye lomunye adlale iphathi yakhe. And secondly, sibone ngani i-government izasizwa ngoba esikwenzayo kusekelwa yi-constitution ekhona ethi akumelanga kube lobandlululo, akumelanga kube lokukhethana njalo abantu bonke balamalungelo alinganayo. Lokhu kuyisikhumbuzo kuphela entweni eyenzakalayo. Okwenzakalayo ukuthi after i-constitution lanethi akumelanga kube lokubandlululana, akumelanga kube lokukhethana abantu bonke balamalungelo alinganayo. Kukhona izinto ezinhle ezenzakalayo after that constitution evele zenzakala ukubandlulisa lokhu kwezinye indawo abantu bayakwazi akumelanga kubandlulula. Kodwa kasethi sizama ukukhumbuza ukuthi lokhwana sakuvumelana ku-constitution ngo-2013 ye kwenzakala but kakwenzakali ngesilinganiso esithakazelelayo thina njenge-women's movement. Funa ukuthi sifake i-pressure mhlidana ukuthi kwenzakale ngesilinganiso esingani sithezulukana mhlidana.
Kuyini okwenze ukuthi licabange ukutshengisela lingomama? Libone ngana besifazana ibaba bandlululwa kakhulu okwedlula abanye yini abanjengabantwana kumbe abagogekileyo abaningi-ningi.
Kwelethu uhlelo lwabomama sigocela labantwana, sigocela labagogekileyo omama. Njalo sibone ngani ukubandlulula lokhu akwenzakali kubomama kuphela, kwenzakala lebantwaneni, especially abangamankazana. Abagogekileyo vele bale problem naleyo ukuthi labo bathi bayabandlulula. So sizama ukuthi sikhumbuze ihulumende ukuthi okwabhalwa esisekelweni somthetho lokhwana ukuthi akumelanga kube lokubandlulula abantu bonke balamalungelo lamathuba alinganayo ngoba yinto eyavunyelwana ngo-2013 kanti sisuku 2017 but sibone ngani i-progress engikhona ingani phansi.
Liyathokoza yini ngokuxhaswa ngabanye abesifazane? Babuye bonke yini? Liyababona bamabandla ehlukeneyo? Liyababona benhlanganiso ezithiyeneyo? Bakhona yini abebandla lezanupiyefu?
Siyababona bonke, sesike sasebenza labo bonke. Ngaso sikhuluma ngento zabomama bonke babeke phansi amabhajethi. Lapho mina ngingahlangana labo kuma-programme esifanayo, babeke phansi amabhajethi phansi, baphakamisa amabhajethi abo kube ngumama. So lapha singena ehlelweni lolo singomama, singela bhajethi lelane lokuthi ngiwe phansi kumbe ibhajethi lelane lokuthi ngiwhite organization. Even thina ama-women's movement sibuye sonke saba ndawonye njengabomama, saba munye njengabomama ngoba sisekhona ukuthi kuthiwe sikhuluma ngento le sendaweni ezihlukeneyo. Amazwi ethu awazwakali but ilizwi silingalifaka libe linye livele ebantwini abaningi, liba lo mkhosi omkhulu, liba lo msindo omkhulu okuthi ekuqineni kugcina sekuzwakali ukuthi kuyini esifunayo. But singakhala lingakhala liyi-1-1 akuzwakali, but lingabuya ndawonye ngisho even in political terms lingabuya ndawonye lixhakalale kadilika imzini soyithe sikufunayo.
Obaba-ke
esikunanzelelayo ukuthi ma singaqhuba uhlelo lolu ngaphandle kwabobaba alungeke liphumelele ngoba kathi sikhuluma obaba yibaba abathethe indawo eziningi esifuna ukuthi kuthubulule khona esithi kukothiwe aba-incharge bendawo zenalezo ngabobaba njalo obaba abaningi bayathakazelela ukuthi silufuqe uhlelo lolu. So ngaphandle kokuthi sisekelwe ngobaba amakhiye kwezinye indawo singazela ngoba kibo baba. So siyabadinga obaba ukuthi basisekele, siyabadinga obaba ukuthi sibe labo, siyabadinga ukuthi bengezelele futhi ilizwi lenelo esifuna ukuliphakamisa ndawonye labo. Lakusasa kulabanye abanye sibancusile sizabe silabo ngoba ukuthi sibathiye phandle siyabe sifana lokuthi asikenzi lutho.
Sibongele ukuyixoxa lawe kuhlela.
Hayi, lami ngibonile kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Thandiwe Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women Politicians into Better Zimbabwe. Sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Okwezemidlalo, isizini yemidlalo yenguqu ye-Premier Soccer League iqale ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya le midlalo sixoxele ngcweti kwezemidlalo uCassius Jay Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ah njengeminyaka yonke nje iqale kuhle abasekezi babo bayo abaningi bakhanela ukuthi izokwenza kahle ngoba ithengile abadlali abathile abagashi ngoba isikhathi emasizweni amaningi la bengathi beyisilela phambili sathi sibathengile ama players bayi play njenge Rodrigo Mthuma bamthethe ku Dynamos la yi play ama players enye ngathi suka e DRC enye ngathi suka e Tanzania so kuyathembisa khona ngokwakho ngoba sibone bedlala umdlalo oZimbabwe National Army Charity ba besidla i na maybe team is strong kakhulu lakhona nje kodwa bazodliwa bona ebuqineni behlwa iCapes ngamapenalty kodwa ayikona kuyadendisa kuyihalinda singoyo lonyaka sazi kuzo hamba kanjani
kuDynamos ke
kusobanzima iDynamos ngathi lahlele ngamaplayers athile abeqhakathekile kakhulu ohlanganisene uMthuma labanye abavile abaomiye ngathi umfana kaLoyd Mtasa abaphumile baya ngaphandle kwamazwe so phandle kwelizwe so kukhona kuyilimaza kakhulu ngoba bese kuyisikhathi sokugcina belungiselela ukuthi isizwe sesiyaqala baluza amaplayers anjengalawo abaphume baphandle so khona kuzabalimaza kakhulu ngoba sobona emdlalweni we-charity shield Capes yabadla umdlalo we-Premier League abawudlale ifike ephelileyo leyo weekend edlulileyo badliwe kuhomu kukhona kutshengisa ukuthi kuzoqhubeka kukhona sikubona kuDynamos iminyaka yonke ukuthi abadlali kahle nxa besithi bayaphika baphika sokulethi amanye amathima azabesehambe ngoba thi singasikhanye iCapes Capes ngani strong izo-challenge okuthi nxa ingasiqhubeka idlala indlela edlala ngayo ngilapho ukuthi i-defend i-championship loba nje last weekend bengadlalanga kuhle badole eShabane 0-0 kodwa-ke iyathembisa nihlala kuhle kakhulu ngoba sibona lapho i-Champions League sesekhona kodwa kwe-Dynamos hayi ngathi akuyihambeli kahle kuzoba costa noma bezaphika letha amathimu amane ngazabe sehambile sizi
amanye-ke amaqembu afana labo Bulawayo City leCholocho lamanye angakagxili kakhulu ku-PSL wabona njani
ya la maqembu manjeana azaba amaqembuana azabelwela i-survival azabelwela ukuthi abe khona kuleague kodwa-ke akukho okumanisa azakwenza azakwedliwa iwina lapha lalaphana kodwa-ke ayi mbona ukuthi babehlangana namathimu amakhulu anjengabo-Dynamos yabo-Allenders nabo-Capes nabo-Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu bazobe bedliwa kodwa-ke bazosurvivor lakusurvivor ankhona kumele baqale kathe sutopha ama-points 1-1 ngoba uma bengasakwenzanga khona isizini ngaphela ebemi kakubi ukuthi ngoba thi sibe-relegate amathimu ayi-4 isizini ngathi siyaphela sibe-relegethiwe nakhona so kufanele baqale khona manje kodwa kanathi kunzima emaqembini amancane kakhulu njengeminyaka yonke esikhangela amathimu amakhulu anjengabo-Dynamos Allenders ne-Capes ne-Platinum Stars lamanye nje siwazinyeka yonke ukuthi bazabeyewazabe phambili amancane lakumele babobesiqine khona kusaqala khona
alo-ke ngu-Cassius James Manampofu ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa
kusukela kuzandlela kusiya kunhlolanja ngayo engoma engoma
Ingoma, ingoma, ingoma kaSandra Ndebele ehamba lomzo 7 besidubela uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.